nivuka njani mthokazi kaNdaba siyadibana njalo kuhlelo lwethu olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 2 kuNcwabakazi 2019 igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iziphathamandla zeMDC ezimbili eziphunyuke lapho zifuna ukuthunjwa ngabantu abangaziwayo izolo eHarare.
Amaphorisa asimangele engena e-tax rank yaseRandeke ebopha ama-foreign maungela passport nje bohamba. Baboshiwa abantu bakithi njalo kuzwisa ubuhlungu lokho.
Kube lokulwisana okukhulu eJohannesburg izolo phakathi kwamapholisa labavela kwamanye amazwe abathengisa impahla lezigqoko. Amapholisa aphoselwa amabhomba epetulu lamatshe aze abaleka.
Ngibona njengani ibudget leyi isilethe ubunzima obukhulu ebantwini ngoba kulezinto eziningi esezikhwelile kodwa abantu balokho bengela mali eyokuthi bakuthenge.
Impilo kaZulu yena ovele esidla imbuya ngoluthi ikhangelelwe ukuba lukhuni ngamandla kulandela ukukhwelzwa kwembadalo yamandla kagetsi.
Isimo samanzi sibi kakhulu emadama akusela amanzi akusela zingadi inkomo sezivanjelwa yonke into vele hayi isamanga kuhle akusamanga kuhle sibili nje isibhorani sezichile yonke into vele hayi akula nto eright.
Silani ke lamhlanje kuhlelo lwethu lapho ebesihlaziya khona udaba lwendlala esihlasele ilizwe. Thiyani indlela. Lokulwisana okukhulu eJohannesburg izolo phakathi kwamapholisa labakwamanye amazwe ngesikhathi amapholisa engena ezitolo lemistikeni yabo ebathathela impahla lezigqoko abazithengisayo ukucatshangelwa ukuthi zenziwe ngokungekho emthethweni. Abantu laba babikwa bephosele imota zamapholisa amabhomba epetulo amapholisa aze abaleka. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umgwaqo ojiphi osenzika inedolobho leJohannesburg uphenduke inkundla yembi phakathi kwamapholisa laba kwamanye amazwe abathengisa impahla ezehlukeneyo. Amapholisa afike kulesi sitalada esilezitolo lemisika yaba kwamanye amazwe abaningi abathengisa impahla efuna ukuzoguduza lokuthatha lezo ezenziwe ngokungekho emthethweni zangeniswa elizweni sitha. Kodwa akaba kwamanye amazwe laba abebesedlula ikhulu baqoqene badobha amatshe izimbodlela lakho konke abebengakusebenzisa baqala kulwisana lamapholisa lawa. Lokhu kubangela ukuthi amapholisa la abaleke. Isikhulume samapholisa umnumzana K. Makhubele utshele bezindaba ukuthi amapholisa agcine sedubula ngenhlamvu ezilimazayo lokuphosa intutu ehichayo.
There were 3 people who were injured and taken to hospital. We also found out that our vehicles were damaged as well as the nyala because they throw petrol bombs to the vehicle.
Loba kunjalo Makhubele uthi ngeke bavumele abantu bokuza laba bezenzela santando elizweni.
Those who resist, they will know that this country have got law and we are going to make sure that they are going to be arrested.
Kodwa akaba kwamanye amazwe laba bathi bebevikela ilungelo labo lokuziphilisa. Isizalo seZimbabwe umnumzana Greatman Khwebu uthi isenzo samapholisa lesi siyasolisa.
Iqiniso lisobala bebehluba indlube ekhasini bekuthagethwe ama-foreigner lapha ngoba lo mkhankaso obuhleliwe ngoba same time same skhathi amapholisa simangele engena e-tax rank yaseRandeke ebopha ama-foreigner maungela passport nje bohamba. Baboshiwa abantu bakithi njalo kuzwisa ubuhlungu lokho ngoba lathi sinje ama-passport aphelile ngakho susaba lokuphuma nje uyethenga umbhida phandle ngoba uzahlangana ne-crossfires kudobha. Njalo kulandela lapho soon or later ngiyathemba vele izonophobia izaqala noma yinini.
amapolisa atha azabuyela ayizithatha impahla lezo kodwa bakwamanye amazwe laba labo bathi bazimisela ukuthi kunathiswane imbenge yamalahle. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapho.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC.
Impilo kaZulu yena ovele isidla imbuya ngoluthi ukhangelelwe ukuba lukhuni ngamandla kulandela ukukhwezwa kwembadalo yamandla kagetsi intuba zomgwaqo ama toll gates lokunye ukuthiyeneyo ukubalisa lemithelo yezimoda. Umphathi ntambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise ngokukhuphuka kwembadalo le ekwethulweni kwakhe uluhlu lwendleko kahulumende i-supplementary budget izolo. Amagetsi akhwele ngesilinganiso sokungamakhulu aphezulu kwamabili njalo intuba zomgwaqo zona zikhwele nge-500%. Uncube ukhuphule njalo umthelo wamafutha ezimota ukutsho ukuthi intengo yawo layo izakhwela. Imbadalo yokubhalisa imota entsha yona ikhuphuke ngokungamakhulu amane i-400%. Untungameli Nkomo Studio 7 uqoxe lengcwethi ecubungula izomnotho umnumzana Masimba Kutshera wambuza ukuthi yena ubona njani lokhu okwethulwe ngumnumzana Ncube.
Ngibona njengani ibudget lay isilethe ubunzima obukhulu ebantwini ngoba ulezinto eziningi esezikhwelile kodwa abantu balokho bengela mali eyokuthi bakuthenge. Ukhwezo wentengo eyamagetsi kumbe impadalo impadalo yamagetsi lama toll gates yizo ezinye izinto engibona njengani ubaba umthuli kayenza ngakuhle ngoba uzakhangela ungakhangela uzabona ukuthi intengo yamagetsi injengentengo yefuel uzaba ngathi ezinye izinto ezi elungiswa ngokusebenza kwamagetsi zikhwele njalo zilanda zilanda intengo le esikhwelile kathesa indaba enjengama toll gates sekusitsho ukuthi intengo yamabhasi le transport isiza khuphuka especially i-transport leyo emaphandleni kumbe ephuma kuma towns ngoba ama toll gates ukukhwela kwawo so sithi ukuthi intengo le aba ama transporters bazayi transfer ebantwini.
Nxa ngikuthola kuhle mnumzana Kutshera uthi wena i-budget ka babu Ncubele isilethele uZulu weZimbabwe ubunzima obuphindiweyo.
I-budget lay isitshiya abantu basebunzimeni obuphindiweyo ngokubona kwami ngoba ubaba umthuli into azidlelileyo izolo izinto ebe singasikhangelanga njengabantu imali ayikhwelanga ama salaries abantu kawakhwelanga kodwa ama services alokho ekhwela so sokusitsho ukuthi abantu sebephila nzima ukwedlula ukwedlula izolo kumbe ukwedlula i-budget lingakabuyi.
Hello ke ngumnumzana Masimba Kutshera intecubungula ezenotho ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Okwamanje ke kesikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lithi isikhulumeli sebandla leMDC umnumzana Daniel Molokhele utshele intatheli zindaba izolo ukuthi bandla lakhe lisaqoqa indlela ezijiyeneyo ezokubamba umongameli Emmerson Mnangagwa ngamandla ukuthi akhulumisane lomnumzana Nelson Chamisa. UMolokhele uthi indlela lezi zibalisa ukutshengisela lokukhulumisana. Iphephandaba lebulembu eleNewZimbabwe.com lithi umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa kayanga embuthanweni wokukhumbula abadutshulwa ngamasotsha nyakenye mhlaka 1 August. uchamisa ngaleso sikhathi wathi abatshengiselayo kuze kudutshulwe laba bantu babe iziwula. Okwamanje ke silalele amazwi enu balaleli bethu elisithumela wona nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Oh, linjani balaleli abahle. Lapha kithi endaweni yakithi kulohlupho, uhlupho olukhona ngolwamanzi. Ke singacela nje nxa singancediswa ngamadamu. Lamadamu amabili, amadamu la akasela manzi. Elinye idamu elentephe, lelinye leshamba. Amadamu lawa afuna ukusigubha. Wombele leshamba belifuna ukuthi khona nxa singathola idona, kubelika sithole idona. Tholisa mende, masingatholisa mende sikhweza umbundo ukuze sifuye zethu labantu basile ngoba amadamu sephelile amanzi. Lele lintephe idamu elikhulu kakhulu kodwa alisele amanzi saphela, ukhuluma nje chebechebe lodwa. Okokuthi nxa lingasigubha kumbe lezwe njani, alawo lidamu eligcina amanzi kakhulu. Njalo lidamu elidala ukuthi nxa singathola nje idola lesigubha amadamu ona la amabili phakathi kwawo, hhayi mboni ngani singaba rayithi kakhulu.
Balaleli abahle abasinika indaba ezimqotho, mina igama nguMichael. Ngisemajawundeni eGwanda. Angapha kunzima lapha. Into yokuqala esiyibonayo ukuthi malayini efuel asehlupha kade sikunje. So lokuyimchova distance encane, less than 20 kilometers, sikhosta $20. Wasusithi less than 3 kilometers costa $3. But into ngikhona noma engaze yenze njalo, isiyatshona ilanga esebenze njalo imali yonke isibuyela futhi ngaphi kufuel yakhona. La magetsi futhi abasebuya futhi esihluphe, yatshona almost whole day kungela magetsi. Namagetsi angikhona ebuya akuye ethawuni njalo, bona ngangikhangela ibhizinesi yabo yefuel iyarana ngoba babona ukuthi i-fuel uthi njengoba because i-fuel amagetsi bengayiletha matshonise khona shouthi i-fuel izasebenza nzima. Kathe semareserva kulezigayo abantu babefugayisa impuphu ngoba iyadura. Nxa impuphu idura izigayo, so fanele abantu bethinga izigayo zedizili ngamakhampani abo abethengisa izigayo zemizigayo zemadizili. Idizili yiyo futhi amakhampani abo bona kwabo yabo kurana usiya phambili njalo abantu babesifa besiya bephela elizweni. Njalo igovernment nxa ingananzelelanga layo iyabe iserun ilosi. Into eziningi nxa besithi ngo-10 amagetsi ehambe ebuye ngo-10 ehambe ngo-5, nxa esiyabuya ngo-5 esiyabuya ngo-10 during 6 to 10 abantu babeyenza ukuganga bakwazi ukuquma iintambo zamagetsi. Kugcine kusela kungaselani masela getsi eZimbabwe. Bona babesithi basolve problem yokuthi ashoda, but akusela problem yokuthi amagetsi ashoda, problem yokuthi thina ithi sesishodisa.
Linjani zihluba? IZimbabwe isirong, imali yangikhona isatholakali emabhenki konke. Kathi siyama $2 lawana amabhondi akusela, into zezirong. Hhayi mina bengisitsho ukuthi umfana uchamisa lo ngabe uyangena emgqaqweni. Likhuluma lo Benedict ngala eBulawayo.
Eyi, sanibonani basakaza, khuluma noNcube sendaweni yaseGoli. Mina ngendlela engibona ngakhona ukubotshwa kukamama lona ikuzama nje kwezanuPF ukuthulisa umsindo kwethusela abantu, okuyinto eyayivele isenziwayo ngumgabe la esakhona. So kuyasibonisa ukuthi akutshintshanga lutho kuloko kuyikho. So abantu ezimbabwe kwamele bekwenze ukuthi baqine, basukumele ukususa iZANU-PF embusweni ngoba kukhanya kuyaqhubeka ukuncindezela kwabantu. Kufanele kusukunywe impela, wonke umuntu asukume athi no, sesikhathile, enough is enough. Masotsha akhona uma engabe efuna ukubulala abantu, ngcono ebulala abantu. kodwa kusalayo ilizwe kumele libuye kubanikazi ngoba ayikho into ehamba. Ngiyabona.
Sanibonani balaleli be-Studio 7. Mina ngithi sometimes imfundo yabaholi bakithi baseZimbabwe ungayisola uyidawuthe kancane ngendlela abenza ngakhona. Le independence ungayidawuthi ukuthi impela ngaba iqiniso ukuthi iZimbabwe le independence na, ngoba ukuthi mhlambe uthotlanti sei bafuna ukuthi ba-strike abasola into abayisola uhulumeni bathenjiswa inganono. Hayi, mbono ngathi ayikhombe ukuthi isikolo sikhona ku-ministry yakithi yaseZimbabwe, ku-leadership yaseZimbabwe. Ngoba nje kwabo nje angathi abazwisisi kahle uma bengazange bachithe gazi ukuthi nje kwabo nje bakhuluma ngengano, ukuthi nje noma ngaba ngithi igama labo ngosikiya ngengano noma chithe gazi liyabafanela. Ngoba nje kwabo nje ukuthi nje uma behlele ukuthi abafuna ukuphikiswa, yibo kumele bahlale bekhuluma, kodwa bavotelwa ngabantu. Uma usuvotile usulalela bona bakutshele ukukhala isicathulo sakho. Hayi, le nto mpela iyaxaka eZimbabwe ukuthi kanti kuzaze kulunge nini, ngoba ungathi kusese ilizwe lamalwe cathi, ilizwe lamagerilla, abantu nje abakuthi nje uma kuthiwa halo halo wabo nje i-barrel of the gun nje ukhala uhlambe endodeni. Hayi, le nto mpela yenzakala eZimbabwe. Hayi, akusibo ngathi ilizwe labo phuma sile.
Ye lawo yoke amazwi abalaleli bethu abasithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Okwamanje-ke ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wakwele Saudi Arabia useze wavumela abesifazane ukuthi benelise ukuya phandle kwelizwe bengela mvumo yomuntu wesilisa, wemuli kumbe umkabo. Elemelika lithi lanxa umntwana wayengumkhokheli wenhlanganiso yamalwa ecatsha we-Al-Qaeda u-Osama bin Laden, uHamza bin Laden esefile, inhlanganiso ye-Al-Qaeda imele ibe ilokhu ikhangelelwe ngokulimuka ngoba ilokhu iyingozi. Umongameli Donald Trump izolo ebusuku wenze umhlangano we-rally lapho ahlasele khona abebandla lama-Democrats esithi bafuna ukubuyisela ilizwe ngemuva. UTrump usole amadolobho wonke alenkokheli yama-Democrats esithi awabuswa ngemfanelo. Lumbuthano ungowakuqala selokhu amalunga ama-Democrats afuna ukuncintisa ukuba ngumongameli enze ingxoxo-mpikiswano, amanye amalunga asola umbuso kamongameli Barack Obama izolo. Njenge sigqiba uhlelo lwethu lapho ebesihlaziya udaba lwendlala emaphandleni ngodaba esiqoqelwe ngu-Albert Ncube esesigabeni seMatabeleland South.
Iningi lezakhamizi lithi lonyaka isimo sibi kakhulu, njalo likwazi lapho elizaphephela khona ngoba indlala ekhona belesikhathi bayicina. Okungani kuhle kwezulu nakenye sekudale ukuthi iningi lamadamu kanye lezigojo kuthe osekujiye izakhamizi bhekane lodubo lokusilela kwamanzi. Ukhansila ka-Ward 1 Nkaje, uMnumzana Stanford Nkala, uthi isimo sibi kakhulu esigabeni sakhe ngoba amadamu amaningi engasela amanzi.
Ngakhangela kule damu elikhulu elemashe lomoshe eliyilo elincedisa ngamanzi emasebenzisi-irrigation selishile kakusela amanzi. Izilimo sezilinyiwe khonapho sezisitha ukuthi akula ukuza kuphuma khonapho. Bese siya esigabeni seMathiya leMathetsheni, amadamu abekhona awasela amanzi lawo. Kukanti-ke nezingadi bezikhona bezincedisa ebezincedisa lawo madamu asethile ke lawo madamu, izilimo lazo sezithile. Isimo samanzi sibi okunye okumangalisa esigabeni ukuthi amadamu asebenzayo angaba mavili kuphela phakathi kwamavillages angu-5.
Ukhansila uphinde wathi lokhu kuzaletha ubunzima obukhulu kuzakhamizi ebesiphila ngokulima zithelezela.
Ukutsha kwamadamu lokhu kutho ukuthi kuzaba lohlupho olumangalisayo, kuzabangela indlala enkulu ngoba abantu bebephila ngakhona lokuthi balime bathengise izilimo lezenzabo umbhida le anyanyisi lokunye. Bese kusithi-ke ngisho lasifilisa amanzi awokunatha awasekho, izikotho eziningi kazisaphumi manje. Lokhu kuzabangela udubo olunye singazake sihlangana layo lo mnyaka, ngumnyaka omubi kakhulu okokuthi asazi ukuthi abantu bazaphila.
Udubo lokusilela kwamanzi lusabalele esiqindini seGwanda. Umnumzana Gabriel Moyo Mawane uthi izakhamizi zithwele amagabha avuzayo ngodaba lwamanzi ngoba sesihamba imango emide ukuyawadinga.
Isimo samanzi sibi kakhulu emadama, akusela amanzi, akusela zingadi, inkomo sezibanjelwa, yonke into vele hhayi ayisamanga kuhle, akusamanga kuhle, sibili lesibhorani sezijile, yonke into vele hhayi akula nto e-right, akula abantu sebehlupheka amanzi kakhulu, abantu sebehamba ama-7 kilometers belanda amanzi.
Idamu lemzentshe enyandeni ngelinye lamadamu engasela amanzi. Umnumzana Thembani Mlilo kaVillage 3 enyandeni uthi kuyadingeka ukuthi izakhamizi zifundiswe indlela zokulima ezizasebenzisa amanzi amalutshwane.
Siswela ukuthi zifundiswe ukulima okulingeneyo. Lokhu nxaywa kuzwe abahlale bekutsho bethu into ukulima into zikagajombo, gajombo i-zero tillage ngesilungu. Yiyo ezabifunakala ukuthi mhlawumbe wena ukuthi uzigcine labantu abakho. Liyana into iyakhona ukuthi imanejeke. Angithi lula. Ngisho labogogo bakhona ukuthi bebuye nxa ubona ukuthi kunzima, thatha amabhakede lithele thele thele thele.
Ngaphandle kwamanzi izakhamizi emaphandleni zibhekane lodubo lwendlala. Laloba uhulumende encedisa izakhamizi ngomumbu, umlilo uthi lokho kudla kweneli.
Ufuswelakala ukuthi mhlawumbe bebona ukuthi okay si-prioritize bani izalukazi lalapho kulabantwana khona abancane, laba abanyangana basaqinaqinile, hey hayi khana ngokubona kwethu ngani into leyo ukuthi hayi mayoyo, kodwa-ke hayi siyancedisa. Ngokubona kwami mina mbona ngathi le nto le ayila ukuthi iyazenza yona, kodwa-ke yinto leyana yokuthi ona sekuyisimo esibi asichiphanga lesi simo.
Kwanda South lakho babhekane lo dubo olufanayo ngoba amadamu abalisele egungwe adabuka ngomnyaka 2017 elokhu engakalungiswa lalamuhla osekudala ukuthi uzula nathi endawone lesifuyo ezikotsho. Umsebenzi wokwakha idamu lethuli manyange elikhangelele ukuthi liqede udubo lokuthilelwa kwamanzi kulesi sabelo usemile ngoba isikhwama sikahulumende sivuza. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundweni eGwanda, ng-Albert Ncube.
Yebo yebo kambe, njengoba lamhlanje kungolwesihlanu kunje nje iWoza Friday sesikhangelele impela sonto ye ukuze sikhangele ukubana impela sonto yethu siyilungiselele ukuthi ibe mnandi. Ye siyazi kuyadutshekwa ke ekhaya, kodwa-ke hhayi ake sizilibazise ngodaba esiliqoqelwe ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Umdumo kaMasigandi uthakazelelwa ngabantu abaningi kakhulu eMzantsi Afrika. Oyikho kwenza abaculi abaningi abadabuka kwele Zimbabwe behlala eGoli labo bangene kulo mculo. Uvuyani Golide ukokhela uMacwebezela.
Igama lami nguVuyani ngwakoChuma, zalwa eZimbabwe koBulawayo ePlumtree. Ngifunde khona esilima ngakhulela khona, kwathi ke ngo-2009 ngakhuphuka ngaze eGoli, okuyikho lapho engenza khona umculo wami noma engihlabelela ngikhona. Ngihlabela nje ngiseGoli njengamanje.
OkaGolitshe uthi ezokucula zisegazini njalo ngezomdeni wakhe.
Umuntu wayengenza ngathanda ukuhlabelela mina umalume wami okuwutshwala benyoni engaqala ngagida kuye kuze kube yimanje, kodwa ngisasebenzisana naye. UMasikandi ngumculo engikhule ngawo, engiwuthanda kakhulu, engikhule kubana ukhuluma ngesintu kakhulu, ugxile esintwini, owemukele kahle kakhulu umculo wami.
Da Igarate leli limumete uluju kuphela. Lilenye njalo ingoma ekhuluma ngombhuqazwe owekukura hundi. Njalo selitholakala ezitolo.
Isiti la macwebezela liyatholakala ngemali engango 50 rand uma ungabe use South Africa. Uyafonela kule number 0743574156 noma uWhatsApp lapho. KuZimbabwe, Botswana noma uliphilisa nawe unemvume ya WhatsApp lapho. Sina indlela yokuthi ifinyelele kuwe.
Singakagqibi uhlelo lwethu lweHoza Friday, mlayezo bani othiyela uZulu.
Abaqhubeke nje besithande, besixhase, besithengele umculo wethu. Sizoqhubeka sibenzele okuhle futhi ukuzobajabulisa. Noma ungene ku-group ku-Facebook lapha uzothola amacwebezela. Uzothola lapho ke, uzothola lapho lapho futhi ukwazi ukuzidownloadela lona i-CD, udownload nje ingoma oyifunayo. Izobe selitholakala nje kulele liviki elinqalayo. I-CD lethu siyabonga kakhulu.
Abaculi abaningi baseZimbabwe ngodubo lokungatholi inzuzo ephilisayo ekhaya. Sebenyuka abawela ngoludela bangena eGoli ukuthi bapheke imiculo yabo. Kuleveke besilogolide weqembu lemacwebezela. Iy'ngoma zabo zomdumo kamasikandi ezitshaywa ngobunono obukhulu. Libe lempela sonto elithukela igama lami ngu-Ezra Jesus Bani.
Siyabonga ke Ezra Jesus Banda ngohlelo osigcibelelo na uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singakehlukani ke sikhangele indaba ebezikhokhela. Kube lokulwisana kwamapholisa labantu bokuzwa kwele South Africa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingakhohlwa ke ukuthi lingasibamba njalo ngomvulo ekuseni, kodwa ke kusasa langesonto sikhona ntambama ngo 7:30. Igama nguChris Gandhi.